Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnomzana Martin Rushwaya ukuba unobhala kamongameli ukuba siba lukhulu kamongameli leCabinet kudanisa abanye.
Even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho oyabizenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they're directly linked to the president.
Umanisipala wakoBulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhlazi ku-1 ngenyanga ezayo.
Uluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bebhatheka kilo, kodwa nxa seluqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye eGirls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza lezinye zonke indawo zelizwe jikelele.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba ngusiba lukhulu kamongameli leCabinet kudanisa abanye. Urushwaya ngumzala kaMnangagwa njalo enguyise kankosazana Henrietta Rushwaya osanda esulelwa icala lokuzama ukuphuma elizweni legolide obungekho emthethweni. Indodana kaMnangagwa uDavid lomzukulu wakhe uTongai bakuhulumende kunye labangane bakhe osekudale inkulumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungela ezombusazwe umnumzana Difa waJapi Pango Dube.
Okokuqala esingakubeka kube mgceke ukuthi ikakhulukazi abantu abavame ukuthi babeduze laye uhulumende noma ngithi duze laye umongameli ngabantu esibabiza sithi ngama first beneficiaries awumbuso. Okungangokuthi akudingakali kakhulu, bekungela sidingo esikhulu kangako esokuthi kube ukuthi sekuyibo njalo ababebeqoka ukuthi bangene kuma positions ikakhulukazi ama positions lawa akhangelelwe ukuthi a very influential ku elizweni, ngoba nxa ukuba khona kwabo already noma ukuthi bengelawo ama position already ngenxa ukuthi nje base ngaphansi komdeni oyiwo ophethe ilizwe, ingakho bese bangabantu ukuthi ama first beneficiaries awombuso. Kodwa ke nxa sebebuya njalo sebebuya sekusiba yibo futhi asebeqotshwa ukuthi babuye bangene kuba position la, sokutshengisela sengathi ilizwe leZimbabwe alilabo abanye abantu abakhaliphileyo abangasetshenziswa noma abanye abantu abathembekileyo abathembekayo ukuthi abangahamba bayongena kulezo zikhala abengenza ukuthi basize uhulumende ukuthi andlondlobale.
Kodwa ke bakhona abathi abantu laba abakhethwa nguMnangagwa abayizihlobo kumba bangani bakhe ngabantu abaqeqetshileyo njalo abangenza umsebenzi ngemfanelo ukugoqela lo mntwana wakhe undodana yakhe kunye lomzukulu. Ungathini wena ngalokho?
Sekungenzeka kube lento efanayo njengalokhu esikubonayo kholoko esikhuluma ngakho kathesi, kusenzeka njalo kuqhubekela phambili kweminye imibuso ezayo, ngoba kwesikhathi eziyizinto bayazikhangela bazikhangele besuka laze emuva. Ngikhuluma ngobuholi, babe sebefunda lokho okwenziwe ngama predecessors yabo, bebe sebecabanga ukuthi bona laba kade sebengakwenza njalo. Esazi ukuthi kona inxa ukuthi mhlawumbe asithi inxa kuyikampani ukubusa kwekampani lokubusa kwelizwe ngibona ngathi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba inxa kuyikampani ikampani usungathi mhlawumbe usungafaka abanye abantu mhlawumbe usenzele ukuthi mhlawumbe inxa ungathembi abantu osebenzana labo ngoba sithi maybe laba ohlobane labo bebanga abengenza ukuthi abengenza ukuthi usebenze kuhle labo kodwa ke inxa sesikhangela into yelizwe ngoba ilizwe nxa usuvela wathi usungumthungameli usungumkhokheli welizwe sokufanele ukuthi ukhokhele wonke umuntu ophakathi kwalelo lizwe ilaloba ukuthi uyabe njalo kodwa ngokwesofana ukuthi utshengisele ubuqotho bakho njalo utshengisele ukubethemba ngokubeseka ngokuthi ubafake kulawo ma-positions so ke kungenzeka ukuthi singaphinde sikubone njalo khona lokho sesikubone kathesi
manje ngokubona kwakho kuzenziwani kwela kusasa sokulomnye uhulumende omutsha asoze sibone na sokulisiko lokuthi umongameli uyahlala ekhetha izihlobo labangani
njengoba njilo wabugande phambilini ukuthi okukhona ukuthi ilizwe kufanele ukuthi litshengisele ukuthi liyethemba abantu balo njalo liyethemba abantu elibaproducerayo from ama-universities okungangokuthi bekungabe kuhle nxa ukuthi uhulumende engatshengisela inclusiveness noma mhlambe ayithathe abantu abadlala lezo ndima noma abafake kulawo ma-positions kungabi ngabantu abaphuma ngaphansi komdeni wakhe njalo kungabi ngabantu aba-directly related kuye ngoba lokhuyana kuyabesekuyile infringement njalo kuyabesekule kuphambana kwamakomishi okuyabesekusenza ukuthi kungasasetshenzwa kuhle ngoba even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho oyabezayenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they are directly linked to the president.
Lo ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhango Dube ocubungula izombusazwe. Umanisipala wakobulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhla ziku-1 ngenyanga ezayo kusiya phela mhla ka-7. Uhlelo lolu luza ngesikhathi abahlali bekhala ngokuthi sokugcwele ingcekeza ndawana yonke kobulawayo. Umeya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard ubambane lezisebenzi zenye inkampani ngomgqibelo bedobha izibi okungumzekeliso athi kumele ulandelwe izakhamizi. Kumbiko awethule izolo umanisipala ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lwabo lolu abalubiza ngokuthi yi-spring cleaning campaign ukuze idolobho lihlanzeke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Uluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bephatheka kilo, kodwa nxa soluqhubeka lusenziwa sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile. Khona kwanti abantu bazafaka amakhanda ndawonye, abantu babizwe sonke sithi cwi sithanyela, sithi cwi sidobha izibi. Kuba yisifundo kithi kakhulu ebantwaneni bethu. Ndethemba nxa siya khona sihambele abantwana bona abancane bezikole abo baye bayingxenye kwenzela ukuthi ekukhuleni kwabo bananzelele ukuthi uhlanzeka kuyinto eqakathekileyo esenza sihlonipheke njengedolobho.
Kuyini ongakukhuthaza izakhamizi ngenhlelo ezinje ezimayelana ngokuhlanzeka kwedolobho?
Eqinisweni siyabona ukuthi izibi endawo eziningi ziyalahlwa. Ungangena emalokishini lapho esithi ngama-open spaces uyathola abantu belahlile izibi. Ungene phakathi edorobheni esithi ne-central business districts uyathola izibi zilahliwe. Kodwa kuliqiniswa ukuthi izibi lezo azizibuyeli. Izibi lezo zilahlwa yithi thina izakhamizi zakobulawayo. Kuyikho-ke sokubuya lolu hlelo lokubana uhlelo lolu zabe ukusifundisa ukuthi izibi zingalahlwa nje mahlayana. Ungangena kathesi khona pha edorobheni njengoba sisitsho kulobu thapho obukhulu esibunanzelelayo. Ungahamba ngale kubo 5th Avenue enanzela abantu ukuthi kuthengiswa njani laphana, uyobona idoda esuka laphana iyesabeka. Nxa kathesi ungangena sebetshayise bona abana abantu kukhale i-Starters and Sana u-5th Avenue uyathola umgwaqo wonke ugcwele izibi. Kusitsho abantu abanxa betshayisa baphonga ukutshayisa betshiyizi khona phana betshiya amatshe khona phana kuyinto engalunganga. Sukela futhi singene nje ezitaradeni, athola kukhona abantu abalele ezitaradeni abantu abavela kwezindawo abangahlali kobulawa abavela kwezindawo abanye bevela kwale emashonaland abanye bevela kwanale emaswingo abanye bevela emidlands bebuya khonapha bezothengisa izinto abazithengisayo ngenxa yokuthi izinto zabo ade bezithengisa zisaphelanga abasabuyeli emzini yabo abasagada amabhasi buyala abavela khona sebelala ezitaladeni muzathengisa insuku ezimbili ezintathu ukuze kuphele konke lokhu eqhubeka khona beleyo engcolisa idorobho lakobulawa so thina sithi asifakeni amakhanda ndaweni njengezakhamisi sifundisane sikhuzane kungabi lo muntu olahla izibi bese sithuma siphala lamapolisa abancethe kakhulu kakhulu e-central business district ukuthi abantu laba lalesitaladeni babangavunyelwa bangalala esitaladeni kuyibo abafaka ingcekeza enkulu laphana edrobheni babuye lapho futhi lanxa sebefuna ukuthi sebephathekile befuna ukubana bayazinceda bayangena emkotweni khonapho le ngiceleni kwemgwaqo khonapho bezinceda kwanga khona kuyingozi empilweni zabantu nxa abanye idorobho kuyalingcolisa so ke sithi thina njengezakhamisi siyacela ukuthi singalahli izibi egangeni iziba zingene emabhibhini ukwenzela ukuthi zibe zothatha khonaphana singambona lo okwenzayo asifundeni ukukhuzana singameli kuphela ukuthi umasipala uzakhuza umasipala wakhona yitha sikhuzaneni idorobho elihlanzekileyo liyahlonipheka njalo kuyenzala ubana lidonse labe singama-investors babuye bezovula amabhizimusi khona akulaa mntu ongavula ibhizimusi edorobheni elingcolileyo so ke izakhamizi into esingazincedisa ngokuthi singalahli izibi egangeni
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye eGirls ithi Liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza lelizweni lonke jikelele. Intatheli zindaba yeStudio 7 uTobias Mudzingwa usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hathi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikhali othandana lomunye wesilisa.
Ngile minyaka e-24 indaba yami ngiqalisela ebhen ngikhule nginemizi etshiyane labanye siza ngifuna abantu besilisa. Kasi sizathu sokuthi ngazenza kodwa ngumuntu ozele enjalo even lami ngokubonakala kwami osokuzithi ngumuntu wesifakambe ngowesilisa.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziwa ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana qede ngithanelenye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelisa uhamba emgwaqweni sikhulekile loba nje besakhona belokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayi thakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
Uthanatswa Gumbo isikhulumeli senhlanganiso seGirls uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility leading to increased awareness.
Unkosikazi Virginia Magigwana isakhamuzi sempophoma kobulawayo yena ke uthi liqiniso ukuthi sebebanengi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izidaba nezikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona budongisisi uhambelani khona yikho khona lokho nama ngisazwisisa ukuthi anti kwenzakalani waye abantu abathi sengathiwa bathatheka ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so ubudaba angibusapoti so ngathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo it's not by choice abazikhethelanga kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi esetheological college of Zimbabwe umfundisi Raymotsi uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nga umama akho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe, akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nga ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian, ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami, kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso yebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimolesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usevimbe iziphathamandla zikahulumende ukuthi ziye kwamanye amazwe ngaphandle kokuthi inhambo zazo ziphathelane lentuthuko yelizwe. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala osehlezi esitokisini okwedlula umnyaka engathoniswanga walelwe ukucuthelwa icala lakhe lokutshotshozela udlakela izolo ngumantshi weHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sakazi weStudio 7 kunye nabalaleli okhuluma ngunyathi silobele CS ngithi ngiphawule lapha kule ndaba yezidabane. Mina ngokwami nje angisapoti nje mayefunwa ukuthi inani lezidabane liyakhuphukela izweni. Nje mina ngokwami nje ngithi hhayi kube kuya ngamahulumende nje kube ayivala le nto nje bephume bekwamanye amazwe mhlawumbe bafuna ukwenza le nto yabo. Ngoba thina sathi sikhula vele sakhula singazuthuthwa kulo mfana othandana nomfana or kule ntombazane ethandana nentombazane. Into nje esiqala ukuyibonela khona lapha kahlakahle e-South Africa, kodwa usho ukuthi masiqala ukwanda nangapho ekhaya eZimbabwe, hayi usho ukuthi into enzima impela leyo. Uhulumende nje thina bazama ukuyithathela inyathelo, kumbe abahlali bendaweni nabo bazama ukuyisukumela le nto ingaqhubeki. Ngoba kunje nje umzali maye kuzalile yabe bhekela abazukulu from kuwe, kodwa uzobathatha uma ungabona uthandana nomunye umfana ro intombazane thandana nentombazane. Isizwe sikhulisa kanjani isizwe sakini ungumuntu wesilisa uthandana nomunye umfana? Ngithi nje ngibambe lapho nje, kodwa uhulumeni kazame impela nje ukuthi hayi aqinise amasokisi nje lapha, anyusa amasokisi aqinise iy'ntambo mpela. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela nabalaleli. Hhayi siyamuzwa uWalter Mbongolo lo ocubungulezo wombusazwe uthi yena uChamisa wadliwa ngumonzo ngu-Congress leding isikhundla sika-General Secretary. Ukhuluma amanga uChamisa wayewinile kumonzore lapha, uthwangirayi nguye ayenza ukuthi umonzore thathele siyana sikhunda ngenxa yokuthi wayekwazi ukuthi uChamisa mfuna abe ngubani. So thina kasifuna abantu abakhuluma amanga, sithanda ukuthi abantu befakaze iqiniso ku-Studio 7. Ngiyafana nalabantu ababesithi na umama makhuphe kwasebenza i-tribalism ukuthi ephume e-Country Park babefakaza amanga okuzwa ku-social media bengabuzanga ebandleni ukuthi bezemkhiphe. Kade sesekhula umama makhuphe ukuthi kezwa kuhle angazi ukuthi bathini. Akumelanga lingamadoda likhuluma amanga. Kade suthi wena i-CCC yesabukwenza ama-structures ukuthi uChamisa ngokuzodliwa. UChamisa edliwa ngimbani? UChamisa uyathandwa ngabantu, uyafuna kawufuni, and vele la ma-structures angona wafuna wona nalawo uzowabona ezulwini. Akula ma-structures azayenziwa ku-CCC kanti ifuna ama-structures antina sidla abantu abala ma-structures abanye abazuzanga yena ukhansila bela ma-structures vele abantu abakwazi ukuthi ama-structures ngawani. Sinje asikwazi vele ukuthi uncedo lwama-structures ngolwani. Mina ngikwazi sinxaso siyavotwa ngevotela uChamisa lo MP we-CCC lo council. Okuninga ngudingi sibaningi esingakudingiyo khona lokhu. Buza izana uPF iyakwazi ukuthi yadliwa. Yikho ubona ihlukumeza abantu kabuhlungu kangaka ngemva kokhetho. Ibuhlungu ukuthi yadliwa ngabantu. Buza izekho ukuthi yathola njani 103.6%. Uyekele ukukhuluma amanga lapha, kuyini ama-structures swipers. Sina se even nga i friend be elections singena ama swipers ezana isini.
Kuyachelela. Hayi lami ke ngiphosela ijikayo. Siyakhala sonke ekukhaleni kwethu ukuhlaziya ukuthi siqondise lapho kutsheke khona nami ngiqondiswe. Uhlupho lunazo esinalo lunye. Emazweni ethe Africa silohlupho lulodo ukuthwa ukuthi sifuna abantu bafuna ukukhokhela bengafuna ukukhokhelwa ilo uhlupho lukhona ngisho ukuthi eZimbabwe ngithe Africa there are very few countries lapho abafuna khona ukuthi abantu abafuna ukukhokhe ukukhethwa bekhokhele hayi khona ukuzikhetha ukuthi wena ufuna ukukhokhela so ma wena ungafuna ukukhokhela kodwa wena ufuna ukukhokhela abanye uza hlala unamaphutha amaningi maze mbuya ngakithi kithi sile problem phela enkulu kakhulu eZimbabwe ngoba ama leaders agcina khona lapha nanyakana sindibhuje 1980 ukuba la ma leaders ayengama leaders afuna ukukhokhela akhethwa ngabantu ukuthi bekhokhele ungabona umuntu ekhokhela abefuna ukuyahlala yedwa ahlale lamakhiwa kodwa sithi amakhiwa wrong kodwa umbone siyahlala kuma suburb engafuni lokuthi esondele duze labantu kodwa umbone sehamba egadwe ngamapodikali ngayo 27 uyesaba nabantu abakufaka esikhundleni ngoba ufake laba bantu ngiyakhumbula mina ukuthi manje ngiyakhangela phela abantu abaningi ama leaders ukhawundawo uzumtola ethole emasimini umuntu egebha umtolela egebha lo mbaba unkomo la akuzama khonoko kodwa kasethole ukuthi no laba ama dictators vela asafuni lokuthi akwenze khonoko ngoba bebona ukuthi uthandwa ngabantu hey kwafa akwasala amasela kwafa babusi siyabonga thank you
sanibonani sanibonani ku studio 7 onibunisayo ke lapha ngumdala ukhumalo ngilane egoli bakwethu singawona la ama elections asanda kwedlula hayi selidumele edlula mina ngakho kwakuthiwa nguye sewinile uchamisa usegoqa izandla uthi into yonke izolungiswa yisadidi lanxa kule tangible evidence ebonisayo ukuthi icala leli angaliwina ama voters roll ebengekho right ini yonke into nje ibingekho right ukuthi naye azama umnye umzamo ukuthi ayekhoda avikele avikele ivoti labantu akasenaso leso sikhathi right so kumele ukuthi abantu manje bathembele emuntwini ongenani nabo ngasaye ngangithi mina ochamisa laba bangama opposition emini phakathi kwebusuku bayizani PF Pewzani PF ngoba angeke ukuthi umuntu phezu kwento engaka ungathathi action ithi action uzayithathela abanye abantu hayi hayi bengadlali ngabantu ene abantu basemadibhelini basezodonsa nzima ngakho lokho akwenzayo uShamisa kuma roadblock bayasikhulumisiyona emaklinika bayasikhulumisiyona kuma home affairs bayasikhulumisiyona abantu bemadibhelini ndiwazadonsa nzima ngoba bazobe befostelwa ukukhuluma isishona ngenkani bayaganga babadelelile bangavoti babavoteli
Salubonani salubonani Studio 7. Okuqala ngithanda ukuthi sibonge laphana ku Victoria Falls kusodolobha indlela abayibambe ngayo ama council angavumanga ukuthi akhethelwe kodwa wona azikhethele umuntu amfunayo kuhle lokhana kwenzileyo ukuthi ngayo nakobulawayo kuvele bazi kube bazikhethela kobulawayo ngabe nakho siyajabula futhi kakhulu kodwa nanku umvuselo omnye umoyo engawutholi kahle ukuthi lawo mantombazane ngimuzwe ekhuluma njengamanje lo wothu unolwazi othi yena uthanda amantombazane ukuthi into naleyi kuyinto right kathi why singaqali sibona amadonki enduna vele sithanda amaduna wodwa le nkomo sibone ezinsikazi zithandana zizodwa ngayo kathi abantu kusokungena moya bani ayikho indaba enjalo leve yidoti doti angeke kuze kuthiwe amalungelo omuntu abantu bengathayo abantu bayekela ukulungisa amalungelo abantu ekuchayina abantu lapha besenzani yini isitabani umfana kufanele ukuthi akhule abe ijaha thatha umfazi abe nomuzi kuzala abantwana akhulise isizwe kubo izitabani zona zikhulisa isizwe sanga joni izitabani ababusayo babona bemakhanda bengathi akasebenze ngenye imini sengasijwayeli kabi la
Studio 7 siyabonga umsebenzi bingene labalaleli bomsakazo wenu Studio 7 ngithanda ukudana kakhulu ngokuthi iZANU PF sizimisele ngempela ukuthi sijeltiwine ukhetho bathi baqhubeka bafaka cabinet baye emazweni bafike bekhulume bengamamelwanga umuntu lapha kuNew York bezizani bangama president bawinile bengaba president ezanu so umbuzo wamse kutheni ke o believe gawo bese budget yipi umkhombandlela abazawenza bowenzela ingane zethu ngoba ischool fees sabo siyadula oqala imisebenza yikho kulesomiso njengamanzi indlala izoba ikhona izula ngeline kakhulu lonyaka kuyini into abazoyenza ukuthi ingane zethu zilale zidlile silale sidlile eZimbabwe ngaphandle into abazosenzela yona besikhandele ipassport kuphela ingane zegcwala passport office zonke zibaleka ziyefuna umsebenzi eBotswana Zambia South Africa ezinye ziyefela kulimpompo ezinye ziyochiswa ngamathako South Africa ziyoezikafuleni kuwo Botswana yilo ilizwe lelo abalifunayo ukulibamba ngenkani abantu bezana ukuthi sifuna ukuthi siphathe idonki iziphume impondo okuhlutshekiwe kunje yikho nje abasithembisa khona ngoba emgwaqo sisakhuluma kwezibhedlela sisakhulumi ngoba kubahlulile sisakhulumela ukuthi ukudla kuyophuma kuphi abasiphendule abantu bezana siyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amabili nje kuphela ukuthi uhulumende welemelika avalwe ngoba kungavunyelwananga ekusayina ezinye zenhlelo zikahulumende. Uhulumende engavalwa ezinye izisebenzi zakhe ezibalisa abakubutho abasoze baye emsebenzini kumbe khona ukuthola iholo. Kolunye udaba lwezemelika imota zohlobo lwamatank ezempini ezithiwa ngama-Abraham ezaphiwa amabutho akwele Ukraine nguhulumende welemelika zize zafika izolo kwele Ukraine. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Ukraine eqhubeka ekhulula izigaba ezazisezithunjwe ngamabutho akwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbonangani amabutho e-Ukraine loba ukhanya ephumelela. Aphumelela kunje kodwa vele into asaba abayilwelayo kwesinye isikhathi yokuthatha umhlabathi ama-building asaba wonke abulawa abaku-ground. So ukuthatha nje into esisele vele isidilizekile. Kodwa yebo kuyakhanya bayathatha mbijana kodwa kakulula indaba yakhona. Mbona ngani le Russia lalo liyakhanya ukuthi liyazama lapha nalapha. Kodwa mina ngombono wami ngibona ngani vele khona ukuthi impi leyi ibe khona kuze kudlule umnyaka. Kimi kuyatshengisa ukuthi le Russia liyahlulekile ngoba ngokuya kwakumele vele kungathathi isikhathi eside nxa ukuthi le Russia lalikwazi lalifuna ukukwenza. Njalo siyananzela ukuthi le Russia lalo limadabudabu. Siyabona ukuthi kule ama-mercenary abo lade ade sebenza lawo umkhulu wabo usebhubhile njalo akukhanya ukuthi lokho besabancedisa yini ukuthi lokho bencedisa yini ukuthi bephushe amabutho e-Ukraine. So mbonangani Russia imadabudabu ngombono wami njengoba ngishilo phambili impile kwakungamelanga idlule umnyaka. Ukudlula kwakhe umnyaka kuyatshengisela ukuthi le Russia kukhona okuhle lingakwenziyo.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se New York.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonja njanga window amthova. Eh, khonja njanga window amthova. Zwan. Khonja njanga window amthova. Zwan. Khonja njanga window amthova. Manai. Khonja njanga window amthova. Zwa, Konja njanga window amthova. Eh, konja njanga window amthova. Zwa, konja njanga window amthova. Zwa, konja njanga window amthova. Manai, konja njanga window amthova. Zwa, konja njanga window amthova. Zwa, konja njanga window amthova. Zwa, konja njanga window amthova. Zwa,
pare.
Mina sopare ingoma gama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje ke sithi chazi inhloko zendaba. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa mnumzana Martin Rushwaya ukuba ngumabhalane kamongameli le cabinet kudanisa abanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.